uhlupho lukhona phambili laphana ngama positions ukuthi yagcina emingaphi etheni. Very recently, khathesi nje, ukwakhupha amanye amazwi lapho ukuthi abantu abarethayo nabo kumele bethene la. So, inkokheli enjalo kugrawundi lapha sithi thina yena ebe nguye president welizwe. Akucaci yini ebantwini ukuthi kuyacela kuhluba nenye ingozi. Njalo khona bekuqondile okwenzela ukuthi ama-functions la ngabe khona ekamjulu nekamnankagwa ife i-function liyana. Ilizwe liye phambili ngani ngokulungiselela umkhono mwalo, ilizwe sesalithatha. Okudingakala ukuthi khona kutholakala imisebenzi. Le mali yelizwe ibe khona uphawu lwesizwe, iyimali yakhona lapha, hathi imali lezi eziningi-ningi lezi.
Singathini nxa sikhangele imbali yelizwe ukubana ilizwe lilungele na okwakathesi ukuthi kube lo mkhokheli onjengoGrace Mugabe ongowesifazane?
Nge-history yelizwe leli ukuthi labuya njani, singatshelana amanga kumbe ukuthabisana. Lokhu kuyabe sokufanele lokutshela abantu ukuthi khona belala ubusuku bonke bedrayive amagonethi bengomama. Ilizwe leli omama siyabahlonipha, abakhokhelele enhlelweni lapha abamele bekhokhelele khona. This gender issue leyi khona lapha e-Africa sibili. Ye ukhona umama omunye okhokhelelayo kwemali yamazwe khona lapha e-Africa lapho ngimaziyo. But leli yilizwe elabuya ngokuthiyeneyo. Asikuqakathekisenini khona leli lizwe lilamasiko alo. Leli lizwe lilendlela yazo eyokuthi khona abantu baphilisana njani. Singatshelana amanga lapho ngokupromota into okuthiwa i-gender issue lapho sokuphokukhanyazani ilizwe leli sekumele ukuthi khona liye kuso ngumuntu ongumama. Lokho ngiyangiboni mina kusenzakala lokhu.